Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izivukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku-12 Mabasa 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane le-coronavirus ezikolo ze-Sacred Heart esigabeni seMatabeleland South seliqanise layafika ku-231. Kuqhamuka inkulumo phezu kokukhethwa komlingisi uMadam Boss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala ingwebu.
Asizange sibone ukuthi obethwele nze wanikazi botshwala ukuthi bedinge abameli botshwala abavela kithi ngapha ukuthi babamele ukuze buthengwe.
Umeya wedolobho lakoBulawayo usithengelwe indlu, kodwa abanye bayakusola lokhu.
Sikhangele ukuthi abe ngumuntu ohlala lapha avotelwe khona ukwenzela ukuthi alalele izikhalazo zalabo abamvoteleyo.
Sukulenyanga lengxenye uMongameli Emerson Mnangagwa elokhu engakakhethi ozelama uMnumzana Kembo Mohadi wasuka esikhundleni sokuba ngumsekeli kaMongameli welizwe. Kungakwenzakalani?
Mhlawumbe angabe esayenza lokho okuthiwa ngesilungu ukudlala amakhadi akhe owafake esifubeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane le-coronavirus sezikolo ze-Sacred Heart esigabeni seMatabeleland South seliqanise layafika ku-231. Ngomgqibelo bebengamachumi amahlanu lantathu kuphela. Iphepha ndaba lobulembu elesite lithi umqondisi wezempilakahle esigabeni seMatabeleland South uDokotela Andrew Philip Muza uthi abantwana besikolo lesi sebesuswe emphakathini ukuze leligciwane lingasabalali. Uthi njalo basacubungula ukuthi leligciwane lingaba lingene njani esikolo. Imbiko eyethulwa lugatsha lwezempilakahle malanga wonke itshengisa ukuba inani labathola leligciwane selibuye laqansa njalo. Izolo kulabantu abalikhulu lamachumi amabili lasithupha 126 ababanjwe leligciwane, kwabhubha abathathu bebulawa yi-COVID-19. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 193,936. Sokuqhamuka inkulumo phezu kokukhethwa komlingisi uMadam Boss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala eyengwebu Breweries. Isiphathamandla senkampani yengwebu uMnumzana Dumisani Mhlanga uthi bakhethe uMadam Boss igama lokuzalwa enguTyra Chigojo ukuze inkampani yengwebu yamukelwe esigabeni seMashonaland leHarare, ngoba uMadam Boss ulabalandeli abaningi enkundleni zokuxhumana. Sixoxele sakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Michael Mdladla Ndiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lami ngiyalandela evuka Gande indaba esegudwini, but umbuzo engisuke ngizibuze wona ngithi basebenzise ukuthi ngoba ulabalandeli abaningi ebulenjini yini. Nxa kuyikho lokho abalandeli abasebulenjini bayaphuma bayethenga yini utshwala emadlodlo, bayethenga utshwala ngithembari ezitolo zotshwala. Sikhangele siqathanisa kakhulukazi kwezepolitics, babona abalandeli abaningi abalabantu abaningi ababalandelayo. Ngithi mina abantu abalabalandeli abaningi ababalandelayo bayathi khona sihlanganeni laphana ezikweyeni sike sikhulume ngepolitics, akula ngitholwa yedwa umuntu obuyayo kodwa yabe labalandeli abangama-1,000. So kutho ukuthi umuntu engabalabalandeli abaningi ebulenjini, so kusho ukuthi umuntu ngosi atengutshela kuthengwe na ngimbuze ngilawo ende nginakana ukuthi mina ngese ngikubonile akusebenzi njalo kulabantu abanengi esibaziyo ke abaletha abantu abanengi babuthana ezindaweni ngizaqamba abanye ngibaziyo kulabantu abanjengabo desire moyo abazimbongi ukuthi intwana ngabiza abantu kosokusile kuyagcwala ukuthi pam abantu abanjalo kabaphiwa amathuba ukuthi bathengise impahla ezithize bakhona abahlabeleli futhi esibaziyo abake behlabelela ezingeliphezulu abavela kuhlangothi lakhona pha ekithi babehlabele kuHarare behlabele kuNational Sports Stadium bahlabele ngaphilangaphi angeke benelisayini ukuthi bebe ngabameli bengwebu na umadam Bosi uyakwazi yini ukuthi yibona tshwala tshwala intombi emhlophe umadlodlo nxa sebutema utshwala phana ngezangelo zabo uzabonelisa yini konke lokho
manje nxa sikhangele okwenzakalayo kakhulu bona abengwebu nxa bengathi bafuna umuntu ovela khonale eHarare ukuze enelise ukuthengisa utshwala khonale endaweni zeMashonaland lezinye indawo zelizwe asongcazelo na oyamukelayo le
okunye futhi mfoka Gante engizibuza khona ukuthi bukhona utshwala obunye obuphose ufanele engwebu asizange sibone ukubethwele nzima abanikazi botshwala ukuthi bedinge abameli botshwala abavela kithi ngapha ukuthi babamele ukuze buthengwe nginakana ukuthi mina kule minye imizamo ethize emele ingwebu nje iyenze iyevula izitolo khonale phandle ngale kwaChangane ezithengisa ingwebu utshwala buyathengwa ngavula izitolo awudingi ukuthi bangani uyeyisa abantu bangapha abanjengabo Sikhonja kade bengama-ambasada ngicabanga ukuthi mina hambe evula izitolo eHarare uvula izitolo khonale komrambinda uvula izitolo khonale emanyika lendi
siyabona ukubana kukhethwe labanye abavela khona ngapho kobulawayo asonto enhle yini yokuthi bakhethe bebe babili abavela kobulawayo lo yedwa vele eHarare
lokho ukuthi kufakwe abantu bangapha abanye vele kukhangelelwe nje anti ingwebu yona vele isigodlo sayo sikhona lapha akumangalisi ukuthi kube yibo abaphethe izibane zayo
umnumzana Michael Mdlalandiweni sakhamuzi sakobulawayo ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekhona le kobulawayo wedolobho lakobulawayo uCouncillor Solomon Mguni usethengelwe indlu kodwa abanye bayakusola lokhu indlu le isemzini weBenside iphephandaba leSunday News lithi okwenziwe ngumanisipala yikumbambatha umeya ngendlu enkulu imansion ngesilungu kodwa abanye bathi indlu ethengiweyo ayimangalisi ukuze ibizwe ukuthi imansion sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okuqala kumele sikuzwisise ukuthi umeya esilaye kumbe umeya esilaye eZimbabwe ngama-ceremonial mayors ngokunjalo ke omaphathi dolobho laba ngama-councillors kuqala sibili kuqalisa ngokuthi ngama-councillors so councillor sikhangela ukuthi abe ngumuntu ohlala lapha avotelwe khona ukwenzela ukuthi alalele izikhalazo zalabo abamvoteleyo umeya ngu-ceremonial mayor ngulwana nje ohambe evula imicimbi lapha lalaphana kayisuye lwana ovotelwa kuthiwe ngumeya njengalokhu anokwakusenziwa oJaffet Ndabeni laba abangokhansila ngokunjalo ke kumele bahlale emawadini abo ikhansili-ke ilomnakano wokuthi ithengele kumbe sithi vele kule ndlu esokuzathiwa izaba ngeyabomeya ekukhanya zizwakalise Benside seseyinto nje saqoqwaqoqwa ngokuzwa kwethu
manje indlu yona le nxa eseyithengelwe isinge yakhe na kumbe nxa kungakhethwa umunye umeya uzasuka
isabhabha sedlukeleso okuthiwa ngesabomeya kakumelanga kube ngeyomuntu othize esingathi nxa kuyikuthi umeya wakhathesi lo khona ibe ngeyakhe nxa kuyikuthi kuthiwa yindlu ezaba ngeyabomeya kusho ukuthi i-term of office kufana nje le-state house term of office yakho ingaphuma mbingaphela uphume esikhundleni sokumele ke usuke khonapho uthwala imtshaqana yakho ubuyele edumbeni lakho ngoba kuthi ukuthi liyani yabi indlu yomsebenzi kufana nje lezindlu ngezikole mbese singathi ngama cottage kanti u headmaster uyaba lendlu nje laye kodwa kuthi ukuthi nxa sephumbu headmaster usesalele endlini so ngokunjalo komeya labo sikhangela ukuthi nxa kuthiwa kulendlu ethize ezabilungiselwe bona omeya nxa seqedile ithemu yakhe yomsebenzi isikhathi sakhe sezidlule so kumele asuke athwale imkungulu yakhe abuye lapha vele khona
ukuze bakhethe ukuthenga yona leyo indlu ethengiweyo kuyaba kuhambe njani umanisipala uyaqala adinge yini indawo lapho umeya angahlala khona kumbe kukhona okunye okwenziwa
ihungakhunga lithi omeya kukhanya ngazanti wakule nhlanganiso le ekhangele amakhansili awemadolobheni i-Urban Councils Association of Zimbabwe UCAZ kungazanti wayaphuma lesinqumo sokuthi kwenziwe njalo kubomeya labo abayibo abakhangele emadolobho kodwa-ke kuthi lami incwadi yakhona kangikayiboni kodwa-ke ihemhem litho njalo ukuthi kwaphuma kuyisinqumo se-Urban Councils Association of Zimbabwe ukuthi omeya kumele bathengelwe indlu ethile lapho ayizasetshenziswa ngomeya bonke abazabe bebuya kodwa-ke kumele leso sinqumo sipasiswe i-ministry yangkhona mbe singathi uminister wakhona we-local government in our case-ke kungumnumzane uJulai Moyo ukuthi avume ukuthi hhayi leyo-ke yindlu efaneleyo umeya wedolobha elithile kodwa lokhu ngithe ngamahemhem ngoba incwadi ezilo kungakayibali ngeke ngisho ukuthi liqiniso elinganani
umnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo lenyanga lengxenye umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu engakakhethi ozelama umnumzana Kembo Mohadi owasuka esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe ekuqaleni kwenyanga edluleyo uMohadi wachiya umsebenzi ngemva kokuvezelwa ingxoxo yakhe labesifazane abathathu ababili babo bechadile abanye bathi Mnangagwa engaba ethwele nzima ukuthi akhethe bani kodwa ocubungula izombusazwe umnumzana Angleson Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi ngitsho uMnangagwa uyazi akwenzayo
ngombono wami ngibona engani umnumzana uMnangagwa umongameli mhlawumbe ubesachwayisisa ukubili okuthathu kanti njalo engathi mhlawumbe angabe esayenza lokho okuthiwa ngesilungu ukudlala amakhadi akhe owafake esifubeni engafuni ukuthi indaba yakhe ibe dandalazi
manje ngokubona kwakho ubona ungani ozakhethwa kungaba ngubani kulabo abantu abacatshangela ukuthi bengakhethwa
kodwa nje okunye nje ukukhanya kusobala phela nxa sikhumbula ukuthi umbuso lo khona kade se-Second Republic waba ngumbuso wamasosha avele kahle vele yona iZimbabwe ikade vele ihlale ngumbuso wamasosha so khona lokho nje kwenza kube predictable kube lulu ukuthi kunanzelele ukukhangeleleka ukuthi mhlawumbe ophethe kumbe ophethe amabutho ozomvikela u-general u-Philip Valerio Sibanda njengoba kade esesikhundleni kukacaci ukuthi i-contract yakhe ya-renewa kumbe uhamba kanjani abacabangelayo njengami bacabangela ukuthi nguye ongabe ezathatha leso sikhundla sikucabanga kakhulu sicabaconsider ukuthi vele wona umbuso lo okhona kathesi ngumbuso wamasosha yibo abantu abatshaya ikhuba khipha umgabe kukhanya nje kungaba le amanzi angana angagelezela ngakhona kodwa kusasingakhohlwa futhi ukuthi basasekhona abanye abazama labo abafisa ukuthi mhlawumbe bangathatha abakhangelelwe ukuthi bangathatha abanje ngomnumzana uDokotela Obert Mpofu umoyo uSimon Khaya moyo kanye lo Mandebele uSthembiso Nyoni kodwa ngombono wami ngicabanga ukuthi njengoba sisembusweni wamasosha umnumzana uPhilip Valerio Sibanda nguye ongathatha ongathatha isikhundla leso
umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula ezombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC
ukwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leSunday Mail lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uZulu ukuthi engazabuthana ethakazelela ilanga likazibuse ngeviki ezayo ngomvulo kodwa alandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa akobulawayo aselandule imbiko yokuthi kulabasakhulayo abenza imibuthano yokuganga ethiwa ngamavuzu party. Lokhu kulandela imbiko yezakhamizi ze-Hillside ebesisabalele enkundleni zokuxhumana. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salbonani Studio 7 ninjani nonke Studio 7 nabalaleli bayo. Yabe nisacela laphana kuChamisi ukuthi khona njengoba nesithi khona yena ufunakala ukuthi kuyokhulunywa ebizizana. Izana njengoba na isithi yona nayo uChamisi asephelelwe umphako. Izana iqinisile mayithi uChamisi iphelelwe umphako ngoba uChamisi ufuna ukuthi kuyokhulunywa kodwa yena eGMuva kungalungiswanga akakalungisi indaba yakhe lo Monzora ngendaba yeparty ukuthi iparty ngekabani eMDC Alliance. Iparty MDC Alliance ngeka Monzora uChamisa kala party yokuya nayo phambili kuzani kuyokhuluma Chamisa kala lutho lwana
salbonani Studio 7 nabalandeli baka Studio 7 ya mnikama ngijabulo wakwaDube phumisha gara no basakazi siyabonga ngendaba elisinikeza zona zinhle alichemanga niyazama ukuthi lisinikeze indaba njengoba zinjalo yabona ngibuhlungu kakhulu mina ngendaba yokuthi amashona indlela alophe ephatha ngabantu besindebele manje babopha abalandeli beyamarapi bayabashaya sokusikhumbuza indaba yegugura wundi futhi ukuthi babulala abantu babaqeda ngaye ngaso lesimo leso kahle kahle uMnangagwa ufuna ukuthi kuze kube njani kanti ufuna ukuthi ilizwe lonke kukhulunywe isishona kungasakhulunywa isindebele bavale baze bavalele nokuthi amandebele abise usiko lwabo bavale inkosi yethu ubulelani kalobhengula akhumalo ukuthi agcotshwe ngokusemthethweni ngoba bebona ukuthi masingavuki isizwe samandebele ngendlela bona bacabanga ngayo bacabanga ukuthi bazolwiswa amandebele azolwa namashona thina sinandaba namashona thina into esiyifunayo ukuthi amandebele nawo abonakale avuse into zawo isizwe sakithi samandebele naso sivuke sime ngeenyawo manje mase siyothathelwa kugcwele amashona la yelo eBulawayo Harare ngamashona Bulawayo ngamashona Mikkies ngamashona yonke indawo Gwanda Cholojo manje thina kumele ukuthi siye kuphi yiyo lento ecini phehlu dlamu ukuthi abantu bagcine belwa isidingo singekho ngendaba yokuthi abantu bahluleke ukuphathiliswa beka manje uMnangagwa uhlulwa nje into nje into encane ukuthi naye make sure ukuthi emandebeleni ukhona umuntu oyisindebeleni omela abantu bamandebele even eParliament okugovernment bakhona ukuthi basikhulumele bonke uyabathatha ubafaka emashoneni zonke izinto amakhampani amamines yonke into akungitshele even manje kugcwela sokugcwala amaChina lapha kusho ukuthi ilizwe lakithi liyafa nje libulawa ngabantu sibhekile yabona lento efana nale izohlupa ngoba yena uzofa ingane zakhe izosala ziphila akalukhona ukuthi alungizele ingane zakhe esaphila kwenzela ukuthi nazo zingasali zihlupheka oyena kanandaba ngoba ingane zakhe zizobaleka ziyezambia ziphume eZimbabwe no siyabonga baka Studio 7 kodwa bengicela ukuthi ngamaNdebele yazi ayabambana manje bayeke nabo hwebha nabodwa kube iMRP kube ibhejulu kaZulu kube iZap labantu bibambane bonke iblawa encane kakhulu singakhona nathi ukuthi sizithathele iblawa yethu ke ngoba vele umhlaba wonke asiwufuni thina sifuna indawo zethu manje balwisana nomqondisi umqondisi wenzeni sokumele ukuthi afe ngoba ukhuluma iqiniso abasibulale sonke ke ngiyabonga nami ngokuhlala ngisethembisa mfana wakwaDube eShakara
ya laba vele kumele sifakele ucingo labana sifake iborder sifake amagate bengena amapassport endaweni yethu andisikhathi sakhona kumanje ama election lazayo vele kumele ethi siyafika vele kuyisiphansi phezulu ngangcono uma kusenza vele singavoti singavoteli into zamashoni ya sivote sesisodwa sesiqedelane lokuhlukanisa ilizwe and ilizwe ngeke lihlukaniswe ngamavoti lahlukaniswa yikuthi kugijinyiswana kufabanye ilizwe ukuze libuye ngeke sivote ukuze singavota njengoba usazi ukuthi bahlezi beropa vele ngeke size sithole kuthi so amavoti vele mina kwelami side vele amavoti ona ka 23 vele bemfisa ukuthi ngabe thina ngapha emathebeleleni vele siwangenele vele kuyabe kuyisipune ebhuni ofunga uzama ukuzenzisa ezobuya lezinto zezandle MDC ngapha kithi sihle simthele induku once kuhle kukhanye vele ukuthi asisafuni
kenjani basakazi bakaStudio 7 thina ngapha kwelakithi kumthwakazi asifuna ukuthi sitshone sibhayiziswa ngokuthi kuthiwa yekulochamisa asifuna ukutshona sibhayiziswa ngokuthi sithi umuntu uzahamba evotelwa uzasenzela lokhu kuyathi sondukufa ngizosondukufa ekhuluma lapho undoda waseplant ethi abantu abakhulume ngedevelopment kuyakuthi unkomo unkomo bazibamfakela lesithombo umgwaqo wakho umahiri then uzothi umuntu oyi-1 against the 2 provinces emathebeleleni athi ahambe emelana nabantu abayi-7 eHarare ethi uyabuya esiphathele ulutho cha ayikho lento into nje kumele siyigqugquzele abantu ukuthi thina asila ukukhokheli bevoti silobukhokheli benkosi yikho kumele sikudimande sikuthathe le esishoneni kubuye kithi 40 years is not a joke so kulesikhathi eside sihleli ngaphakathi kwabo njengamakhovula indlela sezisehlukana manje wonke umuntu kaqonde kubo ye kathesi bachaya umqondisi umqondisi babachayela ukuthi bawoneni babachayela ukuthi bangamaNdebele njalo into leyo kube lokhu bechaya abantu besemindeni besindebeleni abake beyini izabahlupha ngelinye ilanga abame imanda so Friday ngamalanga amabili athenini isitayela lisasenzakala ngegugula wona abantu besindebeleni babengakho-prepared ngaso abakunanzelele konke ukuthi ngelinye ilanga bazagqabhuka kakhulu abantu labo and ukufa sisakwesabi kathesi ngoba sekufanani esesikufuna ukuthi sikhululeke elizweni leli sihlale kuhle elizweni leli dala abantu bakithi khonoko okukhulunywe ngurafael ukuthi gqokani izi amasayini amabhela gqokani lingabe ngamagwala ngomthwakazi yelizwe lenu abanye abantu ngabavakashi hlalani likwazi khonoko ngiyavuma
ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi le nto eyenzakala eZimbabwe leya this is out of order irongo kakhulu amapolisa anganabhizi abantu babhizi batshontsha izinkomo zabantu batshontsha imali babamba amabhenki inkunzi bayenza yonke into umsebenzi wamapolisa lo umsebenzi wamapolisa lo ukuthi nganamapolisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisebenzelayo abangalacala bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shiye kwezembuso azingane sokungamasosha asisakwazi ngamapolisa kumbe ngamasoja asisakwazi because indlela abayenza ngayo hayi bafowethu lina bese sishoneni please ngicela nikele izinto kamakhwapha mani hey lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu kuzaphela lokho kuyinto kwenu likwenzayo ngelinye ilanga kuzadlula lokho kuyizinto lokho ayikho into engapheliyo ingungu ayizo zikhala kakhulu isizadabuka
salubonani basakazi bami abahle ninjani ngezindawo ngezindawo hayi thina siyaphila siyabonga kakhulu ukuze usethulela izindaba. Mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala. Siyazizwa izindaba lezi zenzakala ekhaya. Amapolice abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right. Lokho bebhizi bebatshaya, besenzani, bebahlukumeza, besenza yonke into, but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi, otsotsi babhizi babamba inkunzi, bathathele batshontsha izimali, bayenza yonke into, bayenza amarobhali. Amapholisa uthi ngani ayenza umsebenzi wabo, ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo. Uyazi amapholisa eZimbabwe, so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu laba besishoneni, but eyi, kwesinye isikhathi hayi, abanye abantu abakwazi ukubusa shame. Le nto lesi out of order le. Please abazami ukuzinuka amakhwapha laba bafowethu laba bangamashona laba basesipholiseni laba. Bezama ukuzinuka amakhwapha, beke befunde bebe nesikolo mani. Hayi, ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo. Technology is very important than le nto abayenzayo. Abantu babhizi bahlukunyezwa, abanye babanjwa inkunzi, abanye bathathelwa izimali. Ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu, bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabaya khona. This is wrong, man. Hayi, iZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga. Ezilungisa buswa nje lishona. Ah, kuzoba nzima ukuthi ube right, shem.
Sanibonani, 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 bakasazi Studio 7. Sanibonani, bakasazi Studio 7. Ngiyabalaleli. Mina bengithi nathi njengesizwe sikaMthwakazi. Bengithi kungaba kuhle nathi ukuthi inkosi ma ingatholela nje indawo khona le ngakithi emakhaya esizweni sikaMthwakazi lapho ezohlala khona. Hayi, ukuthi isizwe ukuthi inkosi yethu ila eJohannesburg, eJohannesburg. Ngiyasume sakhulu masakhulu inkosi yethu ihlala la eJohannesburg. Sekungathiwa inkosi yethu iyisiphephethe. Bona ngani sengathi inkosi yethu iyisiphephethe inzima. So kungaba kuhle ukuthi inkosi yethu ma ingakhelwa indawo le ngakithi emakhaya. Siyakwazi ukuyahlala esigodleni sikaMthwakazi. Ngiyabonga. Khuluma uBrian Ndlovu uSoweto.
Nawo-ke bekungamazwi enu balaleli bethu esithumele ngeWhatsapp unombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, ukuthoniswa kwecala lokubulala onsundu uGeorge Floyd okwenziwa lipholisa leMelika uDerek Chauvin kuyangena kuviki yesithathu lamuhla. Sokuphe ubufakazi ingcwethi ezithiyeneyo ezibalisa owahlinza umuyi ecwayisisa ukuthi wafa njani kunye lababona kusenzakala. Kuliviki kukhangelelwe ukufakaza abemuli kaFloyd. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbuzo ombuzawana ukuthi nxa uGeorge Floyd ukufaka George Floyd kungathi kuhlaziya kule ijury ekhona atholakale ngalacala abantu bangakuthatha njani? Kuzaba lomsindo sibe kuzaba lomvukela lodlakela ngoba abantu soze bakuvume lokho kungaba khona nxa engatholakale ngalacala ngoba kusobala ukuthi wabulawa uGeorge Floyd. Kodwa again kuza determinewa ngama technicalities onjengama doctors, lawyers, you know, lengcitshe eziningi ezizayelula lokhu ezikubonayo.
Sikubonile kusenzakala ingcwethi zikhuluma labanye besipha imbono yabo kudaba lolu. Ukubona njani kakhulu nxa sikhangela indlela okuthethwa ngayo ekhaya?
Lokho osokwenziwe kusiyafika lesi sikhathi ukukhangela lokuxwayisisa kwengcitshi lengcwethi eziningi ngabe ngikubona njani. Engikubonayo yikuthi sokuya ngayo ijuri ukuthi ibona njani futhi lombala wejuri ngoba njengokuthi njengoba sazi ukuthi i-America yonke yama ngezinyawo mhlawumbe bona ukufa kaGeorge Floyd encindezelwa efake ngedolo lika Chauvin okwemzuzu engu-8. So engiyakikho ukuthi ingcitshi lezi ziyabe zingezo amadokotela thile lani azadonsa lokho akwaziyo adonsele ngelecele lazi ukuthi tshengi sijuru ukuthi hayi umuntu lo ube vele kumbe engazwa kuhle kumbe be system yakhe benjani kumbe emzimbeni wakhe wayedlene kumbe wayena 10 kumbe wayele mithi bana emzimbeni ayengabe ayinathile kumbe enxanye ama drugs so konoko konke kuzanje determine ukuthi ukuthi indaba iyangaphi ikakhulu emehlweni ejury yeah
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo inani labantwana besikolo asebebanjwe igciwane le coronavirus eSacred Heart Mission esigabeni seMathebeleland South seliqanise lafika ku 231 so kamge inkulumo phezu kokukhethwa kwemlingisi uMadam Boss ukuthi abe luphawu lwenkampani epheka utshwala eIngwebu silugciba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisa ngakuzwa indaba zethu lakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com